Inkulumo yakhe ngendoda esiyethukile, indoda ngethuka yaqalisa ukukhuluma izinto ezingaqedakaliyo, ama-threats okuthi abantu bebona ngani nguGoliyathi, kodwa ngabe akayethukanga, ngabe kwakukhulumi konke lokho. So uyakwazi ukuthi inkulumo yakhe enegative leyi iyademoralize abantu, inikeza abantu impression yokuthi bengaze bevote, akasoze phume. Ngilindele usuku lapho kuzathiwa uDliwe wayalela esikhundleni edliwe, kwacaca kwa-announcewa ukuthi uDliwe. So mbona ngazathi inkulumo ka-Emerson i-right eyikhuluma ikhuthaza abalandeli bakhe, izama lokudemoralize ama-Zimbabweans, ngoba ungabatshela ukuthi kasoze phume. Kulabantu abaningi abangasoze benjani bayevota besithi hayi kakhipheki, kodwa alubana kuya ngokuya civil ngeqiniso, ama-Zimbabweans kufuze bephakame ngobuningi beyevota, befake umuntu abamfunayo. Bengafaka umuntu abamfunayo bese sibona ukuthi lowo osevuke ukuba isigebenga elizweni lomthetho, umthetho uza kuthini.
Utsharamba la isizwe sithi ilanxa utshamisa engaze enqobe kukhetho, umnankagwa kasoze aphume embusweni. Ungathini ngalawo mazwi?
Lokhu baba kukhulumayo lowo ukuthi yena engaze adleka soze ephume esikhundleni, uSmith laye wakutsho, kodwa wathi sedliwe waphuma. Okudingakalayo kuphela ukuthi abantu beZimbabwe ngalesi sikhathi samanje ababonayo ukuthi kulethwe untshintsho lokuthi kulethwe uhulumende wentando yabantu ukuthi bevote, kabasukume bebhalisa ngobuningi babo, especially abantu abasakhulayo, ngoba ikusasa yabo igarantiwe yivoti. Okwahanjwa kwalelwa ngamazipra ukuthi abantu bebelelungu ngelo lokukhetha uhulumende abamfunayo. So lakathesi abantu bengasukuma ngobuningi babo bebhalisa, kuthi ngelanga lokubhalisa behambe ngobuningi beyevota, kube sokusithi amabandla afuna ukuthatha lawo umbuso kabasukume befake ama-polling agent. Inkulumo kababa loyo yokuthi engadliwa kasoze ephume esikhundleni, hayi, inkulumo yegwala elizama ukwethusela abantu lokudemoralize abantu, ngoba uyakwazi ukuthi abantu beZimbabwe ungabatshela ukuthini, kangisoze ngiphume ngaze ngidliwe, bazabona kungasela sizathu sokuthi beyevota.